angiboni iZimbabwe ithola i$2.2 billion kalula ikakhulu sikhangelele ukuthi imali yangkhona bayebe icela especially kuma western countries siyakwazi ukuthi ubuhlobo bethu lamazwe lawa ama western countries at best singathi bunzima ubuhlobo bangkhona nxa sikhangele njalo sizabona ukuthi iZimbabwe ilembali eyongasebenzisa imali ngendlela ababe khulumile ukuthi imali izasebenza kanje so ngibona njengani kuzaba nzima ukuthi iZimbabwe ithole imali njengange $2.2 billion okunye nje ukuthi amazwe esikhangele lothi bangasinika imali leyo labo basenkingeni kathesi basebunzimeni obokulwisana le coronavirus lay so kathesi amazwe amanengi singathi ngesikhiwa they are looking inward bakhangele lothi bancedise abantu babo bengakancedisa abanye so yiyo iproblem esilayo kathesi yiyo iproblem ezahlangana lesicelo seZimbabwe
abantu abanengi bayakhala ikakhulu abazisebenzayo bathi kabasela ndlela zokuziphilisa kanti lawo amankampani amanengi amile kasebenzi kulezi nsuku ulubona njani lolu daba
Ngokubona kwami ukuvalwa lokhu okuyi lockdown lokhu kuzachabalalisa into eziningi kakhulu nxa sikhangela ukuthi i-economy ibisemadolweni i-lockdown ingakaqali abantu bahlanganele lockdown ilizwi lingakahambi lingakasabaleli elizweni jikelele i-lockdown yabuya abantu bengalungiselelanga so ama livelihoods amaningi azachabalalisa balala ngoba abantu bebengakhangelelanga ukuthi i-lockdown izabuya ngokuphangisa njalo izabuya for 21 days abantu abanenkathesi babuhlungu abanye bebethenge ama-perishables ukuthi bathengise emsikeni lan konke lokhu kuzabola abanye bayebekhangelela ukuthi babhadale i-rent so uzatshiya abantu abanengi basebunzimeni obukhulu kakhulu i-rent funakala ngu-landlord i-school fees ziyabe zifunakala njalo asikaboni ukuthi uhulumende uzanceda ngani ngoba uhulumende uthe uzancedisa abantu kodwa kakacaci ukuthi uzancedisa ngandlela bani so ngibona njengani uzaba nzima kakhulu ebantwini baseZimbabwe